So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifu kanjani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani yelapha lifuneka sondawo yenu le indawo yezalo kuye.
Kuyanyakazela esigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi ethiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa amahlayana kwemali owe-anti-laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezibalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapholisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo omama lava ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi umo blessing sibona ukuthi omama lava loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuzo ukuthi na vele lidingani yelapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezalo kuyefake bethuselwa kakhulu mabona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye bebeka abanye bethezi inkuni abanye besenzani yibo mama bona laba ade besebenza yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yo ukuthi badebe phandle bepheka so ngesinye isihlubu sona lesesikhona esisifonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi umo blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapolisi sakakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo so ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze so ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection so lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengoba umama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini bezimbabwe kumele bevote bekhululeki so kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke labantu bezimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani
likhangeleleni Sithethwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini
thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali oyikho njengebandla lathi sifuna umo blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare labeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakomo blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesesibuhlungu kakhulu njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela ukuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi yathi mokhalela khona umo blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona this is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela isigodlweni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula izamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqhakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazi izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befike ebantwini bazwakala ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe le nkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwana umuntu njalo imenze ukuthi abe lesini
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lomuntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantu ini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole phawu indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo phoke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njengwana ngishilo ukuthi kungumoya so umoya libanwa yiwo oyabusungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile la uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje la inhliziyo yakho isimiyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi yecubungula izamasiko ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Evula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa uhlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaburoni kwele Botswana namhla umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe neZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki uthe neZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhala lo ungena lokuphuma okuqondanga kwezemali elizweni owe-anti-money laundering
and Africa's leaders are stepping up to this challenge with some
inkokheli yezwe kazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo zalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eBotswana, Zimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana nokuphathwa kuchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losaye besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphatha amandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazo mnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamel Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and Africa remains the region most affected by these sorts of course. We should all take advantage of
inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahonye wetheswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besetheswa amacala afanayo abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe walimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMathadei koBulawayo, lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esiba ngcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza bahle, basakaza bahle, linjani, linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa, kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansela. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu baseSindebeleni? Akhe livula amehlo livula ingqondo ma, kanti lihleli phezu ko-2V. Hayi mani, ake livula mina. Kodwa liloko libhizi 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 lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama? Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana lamalema amadoda. Thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba zase
Zimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu senzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu Jehova lipha amandla ligcina sonke isikhathi. Ngempela ibuhlungu indaba eseSouth Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, selandawo zokuhlala, kusela imisebenzi, kunzima asela mali zokuthi sibuye ekhaya, sela namali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kubudeta fuleni. Yasizimela kakhulu. Kuwesi these days kuwesi. Kunzima ngempela. Siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima. Abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilabo abayi-2 ugrade 11 no-12. Angisebenzi, ngigcina ukusebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho. Ukuthi senze nasela plan, stranded, singo-Norway. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Gqoki Studio 7, yalibingelela lonke abasakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulileyo engake ngizivele igama lakho. Ngifuna ukuphendula ubaba lo uNkomo wathengisilizwe. Nxa eza ukuthi uNkomo wathengisilizwe, walithengisa ngayiphi indlela uNkomo le? UNkomo wayevikela iGukurakundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba. Isekuthi wathengisilizwe. Kambe wayezathengisilizwe njengoba walilweli ilizwe kangaka. Ayiphume siyakhatshana, esiyalweli ilizwe, kuhamba amazwe ngamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwiniwe ilizwe sokuthi ungumthengisi ngalithengise bani, wathengisa bani. Mina wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu. Wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani? Uyini wena? Wenzani elizweni okuyikho kukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka?
Salibona nabantu beZimbabwe, mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele. Because kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi hey, like good thina siyasogola maizoso funa inkulumende ukuthi izoso silayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke iwalayishe because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la eSouth Africa. Lase bathi amasikolo ayadula. Amasikolo vela ayadula mali ukuthi ngenisa abantwana emasikolo ephezulu lapho. Adula vena ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until wa grade 12. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo sephezulu ovivela ziyadula and lokho likhuluma hey sifuna ukuthi abantwana bathu ihulumende izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona and akuna inkinga la eZimbabwe uyazi lokho if malicela ningedo vela ningakuthola maybe kuma-individuals anemabhasi awo ukuthi alilayishe not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumende khohlwani lapho ba abantwana benu tatani mhambise emakhaya mina nina nisebenzela ithumisela imali ekhaya ze easyway not ukuthi sifuna hulumende esilayishe e loko khohlwani madoda ngiyabonga usamile mgadwini mara ngimshona so isindebele sami vela siyabheda sometimes mara mina ngiyasizwa nina nishona niyayizwa sometimes khuluma kanjalo goodbye
salibonani salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli mina ngilo mbono unyana wami lapho kugawule lapho ithi gawule tshela umnangagwa anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa besiyevedwa kathesi sokuthula athi lalisamani njengoba wena uyisikhulumeli sekamnangagwa mutshele anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista amaakawunti angangenisiyo imali. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo
kodwa abantu bakithi basezokubona kulela lizwe leliyana ezilungilizwe liphetho zimpumputhelezi ezingayazi lutho ngokubusilizwe. Ezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi kuthathwa uchiwenga kuthi ayise minister of health uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu vele kabayazi lutho lapho. Kambe uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani? Uyazini ngokuphatha impilo zabantu? Abantu abarucuku ngale ndlela leyi kwayena umnankagwa ukubusilizwe ukwazela kuphi ukubusilizwe? Ngoba ilizwe liyaphika liyatho ukuthi igali la president, ilizwe lakhithi igali la president ngendlela abulala ngakhona abantu. Even ma ungabe ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kula miti kodwa bahlezi beqamba amanga day and night. Bona nxa bephethwe likhanda umuntu wakhona umzwele eChina ukuphatha kho-ke likhanda kodwa ngapha umuntu lo lethi zanu PF yena ma egula ufake esibhedlela esingela miti uzuze ufuse elayinini lokuthi zanu PF. Why ungafisi ukuthi utshintshwe? Hawe ma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula ubizwe li-ambulance lokuthi uyagula uyetshela ukuthi i-ambulance kayikho uzuze ufe uswele into ezokuthwala kodwa uthi zanu PF zanu and the more most ama politics la support izanu PF zimpumputhe ezingafundanga njengabo abantu angafundanga la umuntu ofundileyo sebonile ukuthi akukho lapho siyakhona ngalomnanga kwalo akukho lapho siyakhona abantu abasho lombuso wathi ngabantu asebebonile ukuthi lo waso president
sabona sibona mfasikazi ngobi ofa Voice of America Studio 7 mina igama ngubafiko kwesanda ngifalwa esigabeni senyabane la into eyisimanga ngento eyenzeka ezweni lakithi eZimbabwe ibandla elibusayo abavumi ukuthi ma benze iphutha elifana nokubulala ukuthi abantu babe bebotshwe ma ngithanda ukukhangela kakhulu ngale ndaba kamoblessing owalahleka kule nyanga edlule inzima kakhulu ngoba namaphoyisa alandula kuthi yona lokuzindaba zodolo banobufakazi obungakanani ukuthi bebejola bazi kanjani or lamapholisa alesandla ekufeni komuntu ngamapholisa namasosha abafanelanga ukungena indaba zepolitiki kumele bebhekane lomsebenzi wabo ukuze zonke ezepolitiki zabe ngendlela zangabomu manje ungathiwabheka kahle awukho umumo kahle kwezepolitiki ngoba amapholisa athatha isayidi lamasosha athatha isayidi benza lokufuna iqembu elibusayo so bekuya ngani wonke amalunga edala leplamenti elibusayo kumele baboshwe ngoba bagcwele inkohlakalo kakhulu okunye akumelanga ukufihlwe kumele betshelwe mpela ngoba izwe bayahleka ukulibusa babulala abantu pho ungaba kwenjani uyabe uhlela usilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo buningi kakhulu kumele ihlisise kahle le ndaba yaseZimbabwe abantwana bagcwele emazweni aphesheya abagcwele emazweni angaphandle kumakhelwane bazabe impilo esipesini sokuthi uhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki siyabonga kwezemelika impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizameni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Udaba lwezikhali lolo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akantiluke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho mbona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially lona la ama-automatic rifles kambe kungaba leyi-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo
ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho
msakazi kanti-ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho kade angithi yibo abavikela abantu ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthi abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho ngoba iminingi kakhulu njalo isizifike ezandleni zabantwana nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi banikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopo. Impopo kayiduli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze iduli. Abantu bababulala abantu ayimpopo.
Hayi, siyabonga Mayuyu Zulukandaba lo kaSomnumzana Muringai, ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesichiyeke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.